Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Olambulela emsakazweni weStudio 7, ngolwesibili mhlaka 28 kuZibandlela 2025, ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, ugatsha lukahulumente olwezimstats luthi ukugukudeka kwamandla emali esetshenziswa elizweni eyezigi ledola lemelika kuqongile ngenyanga yona lesikuyo.
Ama-divisions esizokhulunywa ku-social media lakumedia ngama-divisions abunjwa ngabantu. I-ZNPF libandla elibambeneyo, ibandla labantu elisebenza ngomqondo owodwa.
Kulaba kubandla leZANU-PF abaphika ukuba kulokuxabana phakathi kukamongameli Emmerson Mnangagwa lomsekeli wakhe umnumzana Constantino Chiwenga. Iyaqhubeka impi kwele DRC. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ugatsha lukahulumende olweZimbabwe National Statistics Agency luthi ukugugudeka kwamandla emali esetshenziswa elizweni ezigi ledola lemelika kuqongile ngenyanga yonale kaZibandlela esesiyigqiba kusukela ngenyanga edluleyo kubangelwa yikukhuphuka kwentengo yokudla okunathwayo lendleko zokubhadalela izindlu lemithelo yazo. Embikweni oyethulela mhla izimstats ithi ukuwa kwamandla edola lemelika kukhuphuke kwafika kokwedlula ichumi lane ekhulwini 14.6% kuyonale inyanga, okubonisa ukuqonga ngokwedlula okubili ekhulwini 2.5% kusukela ngenyanga edluleyo ekampalakazi. Kwathi-ke ukuwa kwamandla emali yezik lakho kwakhuphuka ngokufika phose kokune ekhulwini 3.7% kusukela ngenyanga edluleyo kwakuthi ngqe kokwedlula ichumi ekhulwini 10.5% kuyonale inyanga. Ukuze sihlaziye lolu daba lokunye okuphathelane lezomnotho, sixoxa lomnumzana Simba Masimba Kuchera, ingcwethi ecobongola ezomnotho welizwe.
Ngokubona kwami imbangela enkulu ngama taxis uzananzelela ukuthi u-2025 kube lama-taxis afakwe ngubaba uMthuli Ncube, ngibona njengani ngamanye akhweze intengo yezinto. So i-inflation, ngoba nxa sikhuluma i-inflation siyabe sikhuluma ukukhwela kwezinto, ukuthi zikhwele kangakanani. So indaba yama-taxis esikwazi ukuthi engezele u-food lokunye yikho okwenza ukuthi intengo zikhwele.
Sikhangela ukukhwela okwenziwa lidola lemelika lelezikhi, kungabe kutshengisa ukuthi imali lezi zisetshenziswa njani ndawonye?
Okusobala yokuthi thina eZimbabwe silodubo olwemali. Izikhi asikakwanisa ukuthi sibone ukuthi singaba le mali yini esizayisebenzisa ezizaba stable, ngoba sile speculation eningi. Kodwa ungakhangelisisa uzabona ukuthi kuyabe kungamelanga, especially nxa sisebenzisa i-US dollar intengo zikhwele ngaleyo ndlela. Kodwa ngokuthi thina kulama-speculators amaningi kwi-economy yethu, owokuqala. Owesibili, akula industry, ama-industry ayafala. So kugcwele ama-speculators, akusela abantu abalungisa izinto abakhona ku-industry abangalungisi izinto okumele zithengiswe lapha eZimbabwe.
Siyabona njalo ukuthi abamavinkili, ama-retailers, bathi sebesehluleka ukusebenza njalo amanye asevaliwe. Kukanti uhulumende yena ugqekeza labo athi bangenisa impahla ngokungekho emthethweni elizweni, abama-informal traders. Kambe lolu lona uhlupho lungaqedwa kuyini?
Okukhona yikho ukuthi uhulumende kumbe abanye abasebenza uhulumende umbe abanye sebela ma businesses lab. So sobanzima ukuze sihlasele indaba ye inflation le profiteering ngoba labo esibakhangelele ukuthi bazasivikelela indaba ye inflation labo sebe u business njalo sebe ngama retailers uzabona ukuthi sebe khona ku retail industry so labo bayafuna ukuthi benze profit so kuzaba nzima kakhulu ukuthi iZimbabwe irikafe ngoba uyabe sokumele ukuze uhulumende kumbe abantu abafaka ama-policies babona ukuthi ama-policies abawafakayo kathesi ngeke asebenza ku-economy yethu.
Lo mnumzana Masimba Kutshera ingcwethi ecubungula ezomnotho welizwe ebesixoxa la ecingweni khonapha eStudio 7. Kulaba kubandla leZANU-PF abaphika ukuba kulokuxabana phakathi kukamongameli Emmerson Mnangagwa lomsekeli wakhe umnumzana Constantino Chiwenga ngokuthi kwengezwe umbuso kamongameli Mnangagwa kungafika umnyaka ka-2013. Baphika ngesikhathi abasekeli bakamnumzana Chiwenga beziveze izolo eNational Heroes Acre lapho abahlabele ingoma besithi akumelanga ikhahlanyezwe. Abasekela umongameli Mnangagwa labo bebegqoke izembatho eziveza ukuba bafuna ahlale esikhundleni kungagqitshwa umbuso wakhe ngomnyaka ka-2028. Umnumzana Monashe Mthutsa okudalele ZANU-PF Central Committee utshele uGibbs Dube Studio 7 ukuthi akulakuxabana phakathi kwenkokheli yebandla leli.
Ama divisions esazikhulunywa ku social media la ku media ngama divisions abunjwa ngabantu iZANU-PF libandla elibambeneyo ibandla labantu elisebenza ngomqondo owodwa ukuthi umongameli okhona kathesi ngubaba uMnangagwa so akula abantu esithwa ngabantu baka uMnangagwa ngabantu bakaZivane ngoba lotho nguzivane wangkhona uyabe eqhathwe nguye ubaba uMnangagwa owavotelwa ngabantu ku Congress eka 2022 eZANU-PF. So ama divisions abantu ababonayo ngibini ukuthi izinto ezenzakala ezimfeni ngingathi izinto ezenzwa ngabantu ngananzelela abantu abaningi ababa umsindo especially kade behlabela abana ngabanye abangasoke ZANU-PF like uSenengamo ongasomembe ZANU-PF kulebandla lakhe kuthiwa yiFees asebefuna ukuthatha ithuba lokungena ngemkenke kumbe ngezikhala ukuthi bephambanise ibandla leZANU-PF kube ngani kulokulo kukhona kodwa kungiyi.
Ye kodwa siyabona baba Mthuza ukuthi kulabanye phela laba abathi 2030 labanye bakuphikisayo kakhulu. So abantu sebebona ukuthi phela laba abathi behlabela ngabezanu bakubeka njalo abantu abakhuluma kunye kunye.
Into ekhona ukuthi iZANU-PF ihambe ku-conference ekobulawayo ngumfumfu oka-2024. Ku-conference leyo iZANU-PF iphume lama-resolutions amaningi akhona ahlanganisela ukuthi 1 July abe iJoshua Dr. Ntabukonkomo Day ahlanganisele ukutshintsha amabizo ama-provinces ukuthingabiza ama-provinces njengabomathebheleni labomashonaland enye yama-resolution yangkhona abanye asebeyithi resolution number 1 ithi yona ngenxa yomsebenzi kapresident Mnangagwa asingezeleleni i-term of office yakhe aqedise azayephutshisa ngo-2030 ngama-resolutions abantu kunjalo nje ukuthi entweni ezinjalo bakhona abakuvumayo bakhona abangakuvumiyo. IZimbabwe is a constitutional democracy. Abantu bavunyelwe ukuthi bekhuluma bakucabangayo njalo abakufisayo. Njalo ngoba kulethe umfisayo wena ukhona ongakufisiyo khona okufisayo kodwa because sokuyi-resolution ebandla leZANU-PF yenza ngo-2024 ekobulawayo abantu abaningi sebebanjwe ngakhonoko ukuthi iZANU-PF sidizeke lokho ngenxa yokuthi iZANU-PF ilibandla vele libantu eZimbabwe sokungani yinto etropical for indawo zonke otherwise akula into emangalisayo ngezinto ezenzakala kuZANU-PF other than ukuthi libandla labantu and ama-conversation ayenzakala kathesi ngama-conversation around i-constitution kuphela.
Ye kodwa siyabona labantu impi yenkululeko bajinga lapha babantu bathi uMnangagwa seyihlulekile ngcono ahambe ngibaningi kakhulu
abakutholokoabantu uMnangagwa wavotelwa ngabantu ngo-2023 ukuthi abe ngumongameli welizwe leli for a 5-year term. So uyabe seyihluleke esikhathi bani nxabona bamvotela ngo-2023 kuthi ukuthi vele abantu abangamvotelanga laba abakhulumayo ngabantu abakhomplenayo abantu abalesifiso sokulokhu bekuthiwa kuphela izinto ngenxa yokuthi le nto abake bayenza kudala ilizwe leli selimuva selisiya phambili ngendlela esiya ngalo. Siyakwazi ukuthi kulezinto eziningi ezingakalungiswa ezihlanganisela okuningi-ningi okungakaqethisiswa ngemisebenzi eyenziwa khona ngebandla lezanupiyo. Kodwa uyeke wathi into yonke le iphandanyiswa ngumuntu oyedwa ngabe ukuthi into ezingakayenzakali kusho ukuthi sonke sehlulekile phela waye likhethe ukuthi uzivani wehlulekile thina into esiyenze kuhle. So ingabantu nje abakhulumayo and ukuthi singathi ngumbono wamahovethu wonke angiboni njalo ngumuntu nje ayenokhuluma into esekhanda lakhe yedwa.
Lo mnumzana Monashe Mthutsa okudalele ZANU-PF Central Committee obexoxa loGibbs Dube weStudio 7 eseHarare. Abasekela umnumzana Chiwenga bathi umnumzana Mthutsa usinga ezimithiyo. Sixoxe njalo ngodaba lolu lo mnumzana Misheke Sibanda okhokhela elinye icele lezaphu.
Ukuxobezela ubani laleZANU-PF umbone ngani Gibbs yinto engalunganga ngoba kakusatshengisi ilizwe ukuthi ilizwe elilomthetho. Ukuthi lelizwe elila leadership efuna ukwenza inqubekela phambili yeZimbabwe ukuthi iphumelele ngoba into esisenzakala eZimbabwe umbuso sokhona sokungani ngulola lo lemuli yakhe nguye sebanga umbuso kumele abuse le family yakhe kungafaki abantu beZimbabwe abalwela leli lizwe behlupheka behlale egangeni besidla nzima benethwa lizulu bedubeka bebulawa ngamabhunu. Akusatshengisi ngoba sengani wakulelwa ukuthi umuntu kazingenele nje embusweni lemuli yakhe.
Kuvele kubangwani le bandla leZANU-PF ungakhuluma labo bathi hayi bona babambene akula bantu abalwisanayo
laphana ukuthi kulokubangwa kuliqiniso ukuthi umuntu uyazama ukuvala ukuthi kungaphumeli ngaphandle anto yonke umuntu emzini wakhe ukuthi kungabonakali ukuthi uyabecabana lenkosikazi but kugcina sokuvela sokusemakhota ngithi noma la ukufihla emzini wakho laphana ukuxabana kukhona kubangwa ukubusa njengoba ngitshilo Gibbs uhlupho esesaba lalo eZimbabwe ikuthi mina nginje ngingubhubesi ngangena embusweni sengifuna ukubusa mina le muli yami ngibe ngi-life president ngikube lokhwana kokuduna ukuthi uduna kuye ngingafa uthathwa ngumntanami umzukulu wami njalo njalo ukade haye ezelizwe kakufani njalo kufanele umuntu angene ithemu yakhe leyo evunyelenweyo nge-constitution ma kuyi-two term ma yi-one term angithi kwenzela ukuthi kungene imbono etshiyeneyo eyabantu le-leadership ngukhokheli kubonakala ukuthi umuntu obengcono ngubani osigumbo oyenza ngcono ngubani oyenza umnotho elizothini uphumelelwe ephambili.
Lo mnumzana Mishek Sibanda okhokhela elinye lamacele ezaphu obexoxa lo Gibbs Dube weStudio 7 ekobulawayo. Umanyano we-United Nations ubika ukuba ukulwisana kuqhubekela phambili eGoma kwele Democratic Republic of Congo kulandela imbiko yabahlamuki be-M23 eyokuthi sebelithethe leli dolobho. Izibhedlela kubikwa zingasenelisi ukuphathisa abantu ngoba abalimeleyo sebebaningi kakhulu. Umlamlankunzi umongameli William Ruto wakwele Kenya uthi kuzaqhutshwa umhlangano lomongameli Felix Tshisekedi lomongameli Paul Kagame wakwele Rwanda okuzakhulunywa ngempilo eqhubeka e-DRC. Ele Rwanda litheswa umlando okusekela abahlamuki laba. Umgcini sihlalo we-SADC njalo engumongameli weZimbabwe umnumzana Mnangagwa uthi uxolo asizweni uTabo Kancube exoxa ngalolu daba.
Singathi thina u-Southern Africa u-SADC amazwe lawo mama abathwane basebeba mama lahle ngezandla ngoba leyani imbi eliwa e-DRC itsho okuningi. Sizwile-ke njalo lapha umongameli welizwe ubaba u-Emmerson Mnangagwa sithi yena i-SADC izangenela kodwa nxa sithola imbiko kukhanya ukuthi vele kungathi kulamasosha ayi-SADC vela khona ngahle kodwa bekose kuliqiniso yokuthi impiliyana nxa i-SADC singenela singakhohlwa okunye okufanele sikunanzelele kusitsho ukuthi njengamazwe e-SADC nxa sebengene kuleyani imbi vele sithi kuhle kudonswa nzima i-ikonomi yala mazwe amaningi ayihambi kahle leZimbabwe ayihambi kahle amazwe aze sihambe siyengena kuleyani imbi okuliqiniso yokuthi isehla kuyita abantu besathi kulawo mazoza ngena kuleyana imbi izabo yafuthi iqhubekise banzi modlo lokho ikukhona
nxa sikhangela ukuthi lokhu kuza kulandela okungahlaliseki okuseMozambique kulandela ukhetho lokhu akusoze kuphazamise na kumbe kulethe okungahlaliseki kumazwe amanenge aseSadic
osokukhona engakutsho ukuthi eqiniswe ukuthi njengamazwe eSadic abathungamela amazwe eSadic sofanele bazinuke amakhwapha singananzelela ukuthi khaya kuba nokuchoza okwenzakalayo singakhohlwa ukuthi kwenzakale namidokochokozela kwathula kwenza khathesi kuyenzakala eMozambique kuyachokozela sokungenele DRC kukhona esingakubambi kuhle njengabantu ikakhulu imbona yaso sibangule bona ngathi umthetho le elizwe yamazwe lokuthi ayiconstitution asiyilandeli kahle siyafundisa iyibhendise okwesibili mbona ngathi ukuthi kungahlonipha amalungelo abantu nga ungahlonipha amalungelo abantu abantu bangafika kusibaso ukuthi bantu bangazifaki kubi ekulezi eziyani
lo mnumzana Ambrose 70 olandela ezombusazwe njalo ekunhlanganiso emela izisebenzi ye-ZCTU sisenjalo ukuba nomgcini sihlalo we-SADC njalo engumongameli weZimbabwe mnumzana Mnangagwa uthi inhlanganiso lo izaqhuba umhlangano wokuhlolisisa impilo ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane kula bantu abahlala eGaza abazinkulungwane ezingamakhulu amathathu i-300,000 ababuyele emzini yabo izolo kulandela isivumelwano seHamas le-Israel esokubeka phansi izikhali ukukhululwa kwabathunjwa iHamas ngomnyaka ka-2023 labavalelwe entolongweni kwele-Israel abantu abaningi bathole imizi yabo ibhidlizwe ngamabhomba aphoselwa eGaza ngele-Israel lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Reuters abezindaba be-Associated Press babika ukuba umtshutshisi wokudalela i-International Criminal Court uthi kumele kubotshwe abacatshangelwa ukuthi babulala abantu abaningi e-West Darfur kwele-Sudan okulempi yomvukela le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington amankampani asemelika akumsebenzi wamakhompyutha lokukhulumisana ngemitshina yakulezi nsuku awe-technology alahlekelwe imali ephezu kwe-$1 trillion emkambo wemali i-stock market izolo ngemva kokuba inkampani yakwele-China isathuthukayo i-DeepSeek yazise ukuthi isithole indlela yokwenza umsebenzi thize ngemali encane nxa kuqathaniswa laleyo ehlawuliswa inkampani yemelika inkampani ye-NVIDIA iyodwa ilahlekelwe ngama-billion phose angamakhulu ayisithupha i-$589 billion ekuseni lamuhla umkambo wemali vulokhe uveza impawu zokungahlaliseki kodwa amanye amankampani agoqela yona leyo i-NVIDIA abekhanya iseqalile njalo ukuthola inzuzo ngokuya kwelanga ikhuluma ngalolu daba umongameli weMelika umongameli Donald Trump uthe okwenziwe inkampani yakwele China le kumele kube yisifundo kumankampani aseMelika ukuhlaziya lolu daba sixoxe lolandela okwenzakala eMelika umnomzana Tim Ringai
lapha it's a monumental technological advancement ngoba siyakwazi ukuthi industry ye technology is ever evolving and ichintsha day by day and ma ungahlala emuva usithi wena you have arrived kuzaba lama company njenge DeepSeek lawa abuyileyo a revolutionizer i industry yakhona okuqakathekileyo ukuthi i DeepSeek ibisebenzisa ama older chips about 2000 of them compared labo Nvidia ababesebenzisa 16000 and ama chips angkhona were older semiconductors so konapho hayi ungantu asebe we ba chintsha the whole game AI and igathesi Nvidia has to come back and respond to something like this ngoba kukhuluma ukuthi AI technology can be produced by cheaper and less more expensive means. Nvidia, I think by the table, close to $1 trillion to make sure that our database can handle all the information and algorithms. So this is a very, very innovating and exciting time. Over Katesi, the race is now open to see who can do it at a cheaper rate. Mama Chinese are we deep seek. Sizabona la ukutama Indians as a zamani and siyakwazi ukutama Russians noma Ukrainians lawo nganto abaya computer ku lesisigaba se technology.
Inkampani ye-Nvidia ubona isenelisa ukuvuka yini incintisane le nkampani yakwele China le?
Ukuthi Nvidia elahlekelwe izimali ama-billions lama-billions lawa kuyenzakala and kuyatholakala ngoba bona I think for the past 5 or 6 years, they kind of just relaxed. There was nobody who had the technological power or prowess of the algorithms like they did. But the deep secret China has changed the whole game. And there's an investor in a smaller but upcoming company. But in the is to find out what the operating cost data, research, lalani, wagumenjani, plus what are the shortfalls and origins of the data. But wakatesi, it's exciting news, and we know with Yama companies, Lawanjing or Nvidia, they will always come back with something better in the future.
Umnumzana Tim Moringai ulandela, okwenzakalayo eMelika, ubexoxa noNtungameli Nkomo Studio 7, ese Ohio khonapha eMelika. Amapolisa kwaBulawayo asemanyene labazali ugatsha lwezemfundo abathengisayo labathwala abantu ngezimota emzameni yokulwisana lokuthathwa kwezidakamizwa ezehlukeneyo enzikini yaleli dolobho isilindweni samabhasi esazakala ngokuthi eGodini. Lapho abafundi okubikwa sebevame ukuhlangana khona bengaphuma esikolo bengakagadi izimota zokubuyela emakhaya. Kubika uAnastasia Ndlovu.
Inani labafundi asebephatheka ekuthatheni izidakamizwa ezehlukeneyo libikwa liqansa edolobheni lakoBulawayo osokudale ukuba amapholisa asungule uhlelo lokulwisana laloluhlupho ngoba inengi selikhathazekile ngekusasa yabajalaba. Isikhulumi samapholisa kobulawayo u-assistant inspector Nomalanga Msebele uthi sebesungule uhlelo lokulwisana lokuthathwa kwezidakamizwa ngabafundi kuhlanganisa lalabo ababathengiselayo enzikini yedolobho lakobulawayo.
Amapholisa akobulawayo aqale uhlelo lokuxotsha abantwana besikolo labo abathinxa betshayisa esikolo ngesikhathi abatshayise ngaso bahambe bayebuthana eGodini kobulawayo. Nxa bebuthene khona laphana izikolo ziyaqala ukulwa, baqalisa ukuba lama-groupings abo njengabantwana besikolo, baqalisa ukulwa, baqalisa ukujikijelana ngamatshe and bayahamba futhi bayebuthana ema-toilets akhona laphana, baqalise ukubhema insango, baqalise ukunatha utshwala lobo esithi yintshengu. So siyagqugquzela zulu kandaba ukuthi abantwana asibaxotshenini, abantwana kabaye ezindlini, abantwana asibafundisenini. Nxa sibabona bebuthene abasuswe khona lapho bahambe ngekhaya.
Obona ngokuthwalwa kwabantu esilindweni sezimota eGodini Rank, umnumzana Danisa Chuma uchasisa indlela abafundi abaziphatha ngayo.
Abaningi bayakusika kuna bethisana khona bafundi and then abanye bangikhona basuka lapha bafika lapha kengathi ngabantu abadada isekhathi olithole ekhadi lemoto esihali kuza bezama ukuthi abantwana bahambe kusemakhempu zabo kuze isayizi eziningi ezibe njengalaba bantu babhandile bona uthola begade imota engaka so khona amabhenki manjalo lokho.
Othengisa eGodini Rank umnumzana Mncedisi Sibanda uthi kunzima ukuqondisa abafundi abagadela kulesi silindo.
Kulomama
Umzali unkosikazi Jean Sibanda ukhala ngabantwana asebethatha izidakamizwa enzikini yedolobho. Udokotela wengqondo, udokotela Jacqueline Nkomo, uchaza imihlobo ehlukeneyo yezidakamizwa ezithathwa ngabafundi.
Abantu abadala, right? But then what makes this one abantu antipinotisa bongothi, they are so experimental with everything. With the aid of kids making amatrax, using amapampers, making amatrax, using amachokes. Now there's another one that is trending, a strawberry. There's so much pressure surrounding abantwana.
Umqondisi wesibhedlela seIngutsheni uDokotela Nemache Mawere ekhuluma leStudio 7 ecingweni uchaze ukuba inani labantwana abathatha izidakamizwa liyaliqansa kobulawayo ethi okwamanje kulabatsha abedlula amachumi ayisifica minemibili ekhulwini 80% abayingxenye yezigulane abalazo esibhedlela sona esilabantu abedlula amakhulu ayisithupha lengxenye 650 abalaliswe eNgutsheni. Ngimele iStudio 7 yokobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Sokuyisikhathi sokuzwa imbono yenu linabalaleli be Studio 7 elisithumela yona nge WhatsApp.
Njani bakithi? Hayi, lokho ka Donald Trump okunye ngiyakuzwisisa ngempela. Amazwe akithi ngabe Africa vele sa too much corrupted. Hayi ngempela, especially lona lelela kithi ugovernment lo wakithi lo. Vele sewazitshela ukuthi uye uyezumathanda nje ugovernment. Hayi, imali ziyathunyelwa bona bayitshontsha and bayazi ukuthi kobani abatshontshayo, but iconstitution ayisebenzi kulabo bantu. Kwangobani bona ukuthiwa iconstitution abayisebenzi betshontsha iy'mali zombuso bezenza elizabo? Kumele ukuthi iconstitution isebenze. Manje siyabona ukuthi iconstitution yakuleli lizwe lakithi ayisebenzi, ile nje yokuqili yokuzenzela. So akunzima ngakithi, kunzima empeleni. Bonke laba nama-sanctions, ngathi uDonald Trump akafaka ama-sanctions, kuyafana ngoba vele ayikho into abayenzayo, bakhalela nje ukufidwa ngathi zingane encane. Sinomnotho omningi lapha ezweni lakithi, sinomnotho omningi kakhulu okokuthi lezi zinto zokuphiwa nje ayi azidingakali emazweni abanye. So ngathi uDonald Trump vele angafaka angavala lezo mali zonke, especially kwelakithi, aqale ngalo lelelakithi, labuye futhi angakhiphi lawo ma-sanction ayengeze more.
Studio 7, yebo linjani lapho ekukhona? Hayi, siyabulisa, sijabule ukuba nani ngaso sonke isikhathi lezindaba ezikhiphayo. Awungisithi ncube, kodwa kamela ngizibongela kakhulu, ngibonge kakhulu futhi le nduna yami engizwa mihla nemihla mpela izama ukuthi indawo yayo ayiphakame iye phezulu, bese kusehlulwa ngomgwaqo wabantu.
Yebo ke abanye abalaleli be Studio 7 lingakhohlwa ke ku live talk uhlelo lwabatsha The Connection, sixoxa ngokuvalwa kwamabhizimusi eZimbabwe. Oluyivalelisayo yimi uzithandekile Mhla. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku